Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Olamukela kustudio 7 ngolesihlanu mhlaka 22 Nhlangula 2018, muPraxedes Jeremiah. Ngisithi endabeni zethu lamhlanje.
There is another decentralization of power. Is that the idea? It is devolution. Devolution would require surrendering of some amount of power to the provinces under the provincial council in terms of our constitution. To give a province authority to manage the economy of that province.
Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano ukukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka ezansi emandebeleni ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe-devolution.
Kuqakathekile ukuthi nxa sisiya ekhethweni olunje sihlomisane ikakhulu lalabo asebencintisile ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani nabantu, sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani.
Abe MDCT ekhokelwa ngunkosazana Thokozani Khube babe lomhlangano wabazancintisa kukhetho ukubahlomisa ngemicijo emqoka umele bakhulume ngayo emikhankasweni yabo. Futhi ke kuhlelo Waza Friday lamhlanje silomculi womdumo wekwaito uColin Mgqibelo owazakala ngegama lokuthi nguGumgash. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uphindele eGwanda lamhlanje kwakuqala selokho wasuka edolobheni lelo ethwalelwa esibhedlela ngemva kokufakelwa itshefu nyakenye. Esiza emhlanganweni wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka. U-Albert Ncube usipha lolu daba.
Phambili ukubambana.
Umnyangagwa obuthanelwe izinkulungwane lenkulungwane zabantu enkundleni ephelandaba ukudaza abalandeli bezanu-PF ukuthi bavotele leli bandla ngobuningi kukhetho lwalonyaka. Umgcini sihlalo wezanu-PF ezansi emandebeleni umnumzana Rabelang Tshweni ukudaze umongameli ukuthi akhuze uvalo azizwe sekhaya ngesikhathi efike enkundleni ephelandaba Stadium lapha aphosa wafela khona ngemva kokufakelwa itshefu nyakenye. Usabuza umnumzana Robert Mgabe.
Baba, hiyo indawo obosifa khona leyizolo. Hiyo indawo izitha ezifezi funa ukuqeda khona izolo. Namhla baba ngikuthembisa ukuthi awufi. UNkulunkulu lawe. Baba Mnangagwa, umuzi loyo ngowakho. Laba befuna ukubulalela khona, hayi. UNkulunkulu batshenisile ukuthi yena ulamandla.
Lapho esukuma ukuthi akhulume Mnangagwa uthe yakala sikhwili labantu bemandebeleni ngoba kungayisibo abamfakelayo itshefu. Wathembisa ukuba ibandla lakhe lizaletha umbuso wezabelo e-devolution ngemva kokunqoba kukhetho. Uthi njalo yena lekula lakhe baphakathi kokuthuthukisa ezomnotho ukuze izizalwane zakuleli zithole umsebenzi njalo ziphile impilo engcono.
There is another decentralization of power. Is that the idea? It is devolution. Devolution would require the surrendering of some amount of power to the provinces under the provincial councils in terms of our constitution to give a province authority to manage the economy of that province.
Abalandeli bezanu-PF ubakhuthaze ukuthi baqhube imikhankaso yabo ngokuthula ukuze impumelelo yokhetho yamukelwe kungela ukuthandabuza. Amazwi akhe agcizelelwe ngumsekelo wakhe umnumzana Kembo Mohadi othele eZimbabwe selisezandleni eziqondileyo.
Sikhulume ngezomnotho, siningane amasu okuthi khona umnotho wethu lo singawuvuselela njani. Umuntu wonke weZimbabwe lapha angaphila njani, angancedwa njani economically. Hence inew dispensation ithena uya nini.
Umongameli Mnangagwa uqale wanikeza abalimi abedlula ekhulu lengxenye 151 inkomo ezifika phosa amakhulu ayisikhombisa 660 phansi kohlelo lukahulumende olwe-Command Livestock. Induna uMasendi ube nguhulumende ngalolu hlelo esithi luzathuthukisa impilo zabantu balesi sabelo.
Izifuyo sizibonile siyafakaza, sizinduna sizibone ngamehlo, ngumhlobo omuhle wenkomo. So siyabonga sibethemba elokuthi inkomo lezi zizagcinakala zizalane ziyande.
Iningi belukulumhlangano lithi inhlupho ezibhekana lozulu ezansi emandebeleni yokuswelakala kwenhlelo zentuthuko njalo akula magagasi okuthola umsakazo owe-ZBC okudala ukuthi iningi lomhlubulo lilalele i-Studio 7 leminye imisakazo yemazweni angomakhelwane. Ngimele i-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Kwenjalo nje lo mongameli Mnangagwa utshele uZulu weGwanda ukuthi nxa efuna intuthuko efana lenkomo azabele izakamizi lamhlanje phansi kohlelo lweCommand Livestock kumele avotele ibandla lakhe eleZanu PF. Le yinto esolwe kakhulu ngabaningi abathi uMnangagwa usebenzisa imali kahulumende ukukhankasela ibandla lakhe. Inkomo eziphiwe abantu lezi zithengwe ngemali kaZulu obhadala imithelo. Omunye wabasole uMnangagwa yingcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Efi Mdlela Ncube, yena-ke othi le yindlela yokuthenga amavoti esobala njalo engekho emthethweni.
Kuyinto engekho emthethweni, kwephulisa isisekelo sombuso lo mthetho okhangele ngokuvotwa ngendlela ekhululekileyo. Ukwethusela abantu kumbe ukubathenga kakuvunyelwanga emthethweni. Nxa usipha abantu ngesikhathi ukhampeyina kuthathwa kwindlela yokuthi i-bribery, yikuthenga abantu, yikudiza abantu ukuthi bakuvotele. Zona izakhamizi ngokwazo akufanelanga zivume ukuthi kwenziwe kanjalo, ukuthi zizodizwa ukuba zivotele abantu abathile. Kumele bahlole abantu ngalokho abakuthembisayo kuphela, hayi okunjengalokho.
Nxa ubuvela uzihluphekela Ncube uyisakhamuzi ungafuyanga, wasesiza uMnangagwa leZanu PF bakupha inkomo mhlawumbe ezintathu mhlawumbe ezilitshumi, asithi ubungelayo injongo yokuvotela leli bandla ungekela yini ukulivotela?
Uyazithatha inkomo kodwa ungayivoteli, ngoba phela inkomo lezo zithengwe ngemali yabantu beZimbabwe, zithengwe ngemali yezakhamizi zakuleli lizwe. Kodwa kakutsho ukuthi uvotele umuntu, angekwale inkomo nxa sezifikile kuwe, ngekuwale amabele, ngekuwale i-fertilizer. Athatha kodwa ubuthi uhambe uyevota ngendlela leyo othi nxa uhlolisisa ubone ukuthi kusasa lakho limhlophe nxa ngabe liphethwe yilabo bantu ozabe bavotele.
Khona singakhuluma ngokhe etho olukhululekileyo na uMnangagwa asehlala ehlabela ngalo nxa ibandla lakhe leZanu PF lisebenzisa izinto zikahulumende ukudinga usekelo ukuthenga amavoti?
Uyakhuluma nje kuphela, ngoba esazi ukuthi umhlabu udinga khona lokhu dingukuzwa ngokhetho olukhululekileyo. Kodwa ekusebenzeni kwakhe phansi akasebenzi njengomuntu ozwisisa ukuthi ukhetho olukhululekileyo ngolunjani. Nxa eluzwisisa kala njongo yokuthi lube khona, ngoba khonokho esikhuluma ngakho nje into engamukelekanga nakancane. Akufanelanga kutshawe inja kufihlwa umphini, akukhulunywe njengoba kunjalo. Noma koniwa ngumuntu weZanu PF noma we-MDC noma waleliya qembu loba leliya qembu, into nxa isephula isekelo sombuso, isephula umthetho, isephula izivumelwano zomhlaba ngokokhetho olukhululekileyo, kumele ikhulunywe lento le, ikhuzwe, ingaqhubekeli phambili.
UMnumzana Evidlela Ncube ucubungula ezombusazwe. Uxoxwe lo ntungameli Nkomo ekobulawayo. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Umkhokheli womanyano we-MDC Alliance uMnumzana Nelson Jamisa wenze umhlangano ongenwe zinkulungwane zabantu ekabuyini egogwe lamhlanje, lapho athembise izakamizi ukuthi zingamvotela abe ngumongameli uzathuthukisa impilo zazo njalo aqede zonke indubo ezihlaphayo ezifana lokusilela kwemisebenzi kanye lemali. UJamisa uthembise njalo ukulwisana lobuhuquluzi, bona athi sobubulele ilizwe. Isikhulumeli sika Chamisa uDr. Nkululeko Sibanda uthi uChamisa nguye yedwa olamaqhinga okuvuselela umnotho weZimbabwe.
UPresident uNelson Chamisa uthi yena hayi ngingaba nguminister mina owe technology. Iministry yami ibihamba ngendlela enhle. Abantu engizasebenzisana labo engibaletha kuhulumeni ngabantu abakhalipileyo abafundileyo, angilethi abantu nje ngoba bangamakhehla sebengokhulu. Kuhulumende kaPresident Nelson Chamisa, nxa ungasebenza usebenze kuhle, ubhadala ama-tax akho, ubhadala impentsheni yakho, uzayithola. Ngoba sesisakhilize lethu sisebenzisa ukukhalipha le miqondo yensuku zanamhlanje, kathi sisebenzisa ukukhalipha le miqondo yayizolo ebulalayo njalo engelalwazi olweneleyo.
Indaba yokungethembeki lizayiphatha njani?
Ilizwe zilukandaba kalakhiwa ngamasosha. Ilizwe zilukandaba lakhiwa ngabantu, izizalwane zelizwe lisebenzela ndawonye, kungekho ovunyela ukuntshontsha, kungekho lamandla okwedlula abanye, kungekho kuthiwa yena wenza umathanda njengesikubonayo kuleli lizwe ukuthi abantu bonke abaphumelelayo kuzanu ngabantu abacatshangela ukuthi bayantshontsha. Okasukuwere babekuzanu, ochiyangola namhlanje bakuzanu, kakaviwa ukuthi izimali zabo zavelaphi, banotha kanjani. Kodwa upresident mnangakusebenza lawo, khangelani-ke ijahe elitsha elifana nalabo Mark Zuckerberg, elifana nalabo Strive Masiwa, elithi lona hayi mina ngiyazi ukuthi lakusasa lipheteni elingupresident Nelson Chamisa, bese lixabanisa-ke lina bantu beZimbabwe ukuthi-ke ongasisa phambili ngubani. Ngumuntu ofana lo-Mark Zuckerberg, ngumuntu ofana lo-Strive Masiwa, le mali akhethwa yikho cash, kumbe ngumuntu osebenza ogijimisana lamasosha athela umbhobho nsuku zonke esithi hayi phela livote likwazi ukuthi i-operation restore ayingapheli, kumbe ngupresident uNelson Chamisa othi livote lisazi ukuthi elakusasa lisemqondweni yethu, lisebantwaneni bethu, lisemajaheni lamantombazana aleli lizwe esibathula umsebenzi. UPresident Mnangagwa 6 months akenzi lutho, uhlale thina utshaya amadili. Amadili elizwe abonakala ngemisebenzi, mingaki imisebenzi esiphume kupresident Mnangagwa ku-6 months?
UDr. Nkululeko Sibanda isikhulumeli sika Mnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, ubexoxa ecingweni lapho loNtungameli Nkomo owe-Studio 7. Ibandla le-MDCT elikhokelwa ngukosazana Thokozani Khuphe lamhlanje libe lomhlangano lamalunga alo azancintisa kukhetho eHarare, liwahlomisa ngemicijo emqoka okumele akhulume ngayo emikhankasweni yawo. Leli bandla lithi indinyimba yalo kulolu khetho ngeyokuzibusa kwezabelo, i-devolution. UNtungameli Nkomo uxoxe lomgcini sihlalo waleli bandla njalo engumeli wenkayi South edalela ephalamende, uMnumzana Bednico Bebe, wachasisa okuningi ngomhlangano wabo lowo.
Ngiza kunanzelela ukuthi abameli bethu abalutshwana yibo asebeke badlula kulokho kubhalisa kumbe ukukhethwa ukuthi yibo abazancintisa. Abaningi bakhona-ke ngabantu abangakaze bakhethe ukuthi bancintise. Kuqakathekile ukuthi nxa sisiya ekhetheni olunje sihlomisane, ikakhulu lalabo asebencintisile, ukuthi baza kuncintisa njani, baza khuluma lani njabantu. Sibumba izimilo zabo ukuthi nxa sebesiya ebantwini bazitshengisele ukuthi bona bangabantu abamelani. Njalo nxa siya kulolu khetho, thina sithi thina siyithi nje MDCT esikulwelayo, esizakulwela, esizakubalwela khona sikuphi, esingathi-ke sitimu yethu ekade siyabanika yona ukuthi basebenze ngayo. Itimu yethu-ke siyivumelele kade sibanika yona, ithi yona evolution is the best pathway to deliver equal opportunities for all, yikho ekuchoyo. So yikho kade siyakutshela ukuthi abantu-ke nxa sisiyatshela abantu ukuthi abantu bazwisisise ukuthi lokho kuchoni, baza kubeka kanjani ebantwini, abantu ukuthi bakuzwisise ukuthi abaza kuthola, abangakuthola, njalo okuloncedo kibo kuyini. Yikho kade siyabahlomisa ngakho.
Ngamanye amazwi, umbiko wenu omqoka, indikimba yenu kulolu khetho yikuhanjiswa kombuso ezabelweni, i-devolution okhuluma ngayo.
Yiyo kanye esikhuluma ngayo, ngoba uzakhangela ukuthi sine-deliberate policy eyokuthi-ke lapho esikhona, lapho esihamba khona, le parliamente abakhethwa bayingena ephalamende, lalabo abazakhethwa bangene bamele amakhansila, kufanele bakutsho ukuthi hayi
amandla abezele esuka ehlezi eHarare sithi thina hayi ivoti yethu iyakhathesika itshengisa ukuthi hayi amandla kawasuke eHarare aye ezabelweni
ibandla lezanu PF esikhathini sonke lesesedluleyo belisala ukwamukela umbuso wezabelo kodwa ekhuluma esegwanda lamhlanje umongameli Emmerson Mnangagwa uthembise abantu ukuthi uzakusa amandla ezabelweni idevolution iyeza kibo ngezinye indlela leli bandla selisamukela umbuso wezabelo uthini ngalokho
ayisilokuqiniso lelo ngoba ngiza kutsho ukuthi indaba isithi asilaqiniso okwakuqala umgabe njengoba wayekwazi ukuthi ikhona leyo devolution of power constitution indaba engayifakanga umnankagwa uthe engena simbone e-appointa ama-residence minister nxa kuthi wayeqinisile ukuthi khona uselandela umthetho uzayifaka njengezanu p f engaqambi manga indaba singambonanga esithi ku-MDC kayi-appointe ugavena wemasimosi ngoba yithi sawinayo esilemvumo ngendlela yedevolution yokuthi sibe logavena
Umnumzana Bednico Bebe ngumgcini sihlalo weMDCT ekhokhelwa ngunkosazana Dokozane Khupe njalo umela isigaba senkayi edalela eParliamente uxoxe lo ntungameli Nkomo eseHarare Linga kohla uhlelo Studio 7 Live Talk ngo half past 8 ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama kumagagase awe 909 AM la we shortwave 12080 la ku 15775 kHz ku Live Talk lamhlanje imihlangano eyenziwa ngabamabandla ezombusazwe yokudinga usekelo kukhetholwa lonyaka olwenziwa mhla ka 30 Ntulikazi lizananzelela ukubana umnankagwa ubesegwanda uChamisa ubesegogwe abe MDCT ekhokhelwa ngunkosazana Khupe bebeseHarare Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-485-0318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo. Intetheli zindaba zesifazane zikhuthazwa ukubana zibhale indaba ezivame ukulotshwa ngabesilisa ezifana lezombusazwe nxa zifuna ilizwi lazo lizwakale ngokuveza imibono yazo. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Linkuthazo yenziwe ingcwethi ezidumileyo ekuthuleni kwezindaba omunye kungumqondisi womsakazi weRadio VOP oseHarare umnumzana John Masuku lapho egciba umhlangano wezifundo lezintatheli zindaba ezisakhulayo zenhlanganiso yeYoung Journalists Association yoja uMasuku uthi abesifazana akufanelanga besabe ukubhala indaba yiloba zaluphi uhlobo
ibangaze besaba bangaze baba lenhloni labo gabenze lokho asebekwenza kwezinye izigaba zelizwe ezokuthi labo bafuna ukubonakala bengabakhokheli bafuna ukubonakala beyizigijimi beyilokhu lalokhu lekube nizintatheli zindaba lakho bangaze besabela khatshana bangaze bathi kwakungenziwa kudala kodwa akabakuqale bona babe ngabantu abenelisa ukuthi babebika ngamarali abenelisa ukukhuluma nabomongameli ukukhuluma lezikhulu ezijeneyo mbona ngathi okukhona kwavele kwangena egazini ukuthi hayi lokhu kokusenzwa ngobaba ngakho-ke lathi asebekhulile kulabo siyabakhuthaza ukuthi hayi lingesabi lani lingakwenza labazali labo kumele babakhuthaze ukuthi bantwana lani lingakwenzwa okwenziwa ngabesilisa
intatheli zindaba esakhulayo uPascal Madiri uthe abesifazane kumele bakhuthaze ukubhala indaba ezingacina ziphakamisa abanye babo
Ya mne ngibona ukuthi abafazi kumele babhale iHard News njalo kumele babhale indaba ezibona ngizompolitiki ngoba ikho lapho embona khona ukuthi ikho la angani bayalekha kancane but ngiyabakhuthaza ukuthi babhale njalo kumele bangatshengisa ukuthi bayesaba ukuthi amadoda abazathini kumbe kuzabalani ngoba yibo abaningi ukudlala amadoda lapha elizweni so kumele banjani kumele ba-encourage abanye abasifazane ukuthi njani labo babhale
Inhlanganiso yeyoja imanyane labe Advocates for Progress yakwele Melika uhlelo lokufundisa intatheli zindaba ezisakhulayo ngokusakaza lokuluba indaba ngesikhathi sokhetho. Isikhulumeli seyoja umnumzana Leopold Mnende uthe imfundo enikezwe nguMasuku iqakathekile kakhulu.
Ukufunda esithole kumnzana nasuku kuqakatheke kakhulu, especially sisiya kuma elections njengentatheli izindaba ezisakhula, njalo isiya kulabo abesifazana esingabe sisebenza labo, lakithi futhi amadoda, ngoba even abesifazana bengazama lokho abakuzamayo ngeke befuzela ukuthi sibasupporte, sibe kwathi nxa lo engaqhasa ukucover ama-events awe-politics, singamnceda njani la engethuki, simncede ukuthi la ebekwazi ukuthi siyalingana, into lezi vele ziyafana.
Enye intatheli izindaba esakhulayo umnumzana Khuzana Igerede uthe abesifazana babulawa yikuthi nxa bengabe sebendile kuba nzima ukusebenza, bengaqala bacele kumbe ukucebisa omkabo lokwesaba udlame kwezombusazwe.
Okay, intatheli izindaba zabesifazana ngibona ngani uhlupho olukhona yikuthi esikhathini eziningi abantu iningi labo liqasaqale lifuna ukuthola imvume yokuthi benze ezinye izinto like i-coverage yezindaba lezi, imvume yangikhona ivela kumkakhe. So esikhathini esiningi sibona ngani yikho okunye okubuyisela muva umsebenzi yabo. Kuthiyeni lase nxa sesikhayela besilisa ngendlela abaziphatha ngayo ukuthi ngala muntu aqale embuzo ukuthi ngihambe yini endaweni enje ngekhavu i-event enje. So khona okumbonani into kube futhi lokwesaba, mbonana iningi labo labesifazana bayesaba ngenxa yokuthi siyabona ukuthi izombusazwe kuleli lizwe esikhathini eziningi sicela zilodlakela lani lento ezinjalo njalo.
UMasuku uthe uyahlukumeza ukubona intatheli izindaba zesifazane ezingcwethi emsebenzini zisikhanya zisesaba njalo zizifihla ekubhaleni lokusakaza indaba ezingeke zabenza bakhuphula ezikhundleni zabo. Inhlanganiso yeyoja isungulwe ngomnyaka opheleleyo njengenjongo yokunceda intatheli izindaba ezisakhulayo ngokuzifundisa lokuzihlanganisa lezingcitshi ezinkulu emsebenzini lo. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Pepe.
Ichi waza Friday my darling, waza Friday umsebenzi ubokile, waza Friday my
sweet. Waza Friday lamhlanje kungolesihlanu kunje nje silomculi womdumo wekwaito uColin Mgqibelo, ila igama lakhe lokuzalwa kodwa owazakala ngegama lokuthi uGumgash. Asizweni ke exoxa lapha lentatheli izindaba ye Studio 7 uEzra Chisaswanda.
Baphuma kwele Zimbabwe barobhekise eMzansi ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi abasakhulayo beZimbabwe. Abanye bafika basebenze kuhle, abanye babe izigebengu, kuthi abanye bahle bathathe amathuba bathuthukise izithiyo zabo. Ijakesi lalo namhlanje kulolu hlelo lalo lafika-ke eMzansi wangena-ke esitudiyo.
Salibonani malaleli, igama lami nguColin Mgqibelo, elokucula igama nguGumgash. Ngizalelwe kwele South Africa eMpumalanga, kodwa inkaba yami iseZimbabwe, la engikhulele khona, ngafunda khona kwaBulawayo, ngafunda eMafakela izifundo zeprimary, ngabuya ngafunda eLuveve High School la ngenze khona isecondary.
Zona ke indaba zomculo zaqala njani ke weGumgash?
Ukuqala kwami ukuhlabela ngiqale ngisagida isipansula siliqembu nabangani eLuveve 5. Ngazodlodlobala sengikhona ukubhala ezami izingoma mangiqeda isikolo ngo-2003. Ngasuka ngabuya kweleGoli ukuzodlodlobala kangcono ngezomculo, ila engihlangane khona noma user weAchuzi wangincedisa ke ukwenza umculo wami engiwenza njengamanje.
Yo quiero estar tu asombro.
Ukumkash kunjenge use studio. Ucindezela idlathe lakhe elintsha. Engangahambi tshela abalaleli phela ukuthi bangawuthola ngawo umculo wakho.
Ile ndlalati engilenzayo njengamanje alingakapheli uSweet Lami noSandla Senfene engisebenze noma user noSisu Nalintengo yatholakala kudata file host kuma digital platforms afana nabo Google Play nabo iTunes. Mina ngitholakala kuFacebook as uGumgesh Gazman, ngibuye ngitholakale kuInstagram at Gumgesh, ngibuye ngitholakale kuTwitter at Gumgesh.
Besukuhlelo Woza Friday sinejakala seZimbabwe elicula umdumo wekwaito lisegoli uKholeni Mgqibelo wazakala ngokuthi nguGumgesh Mgqibelo phela kusasa yeka sivale uhlelo lwanamhlanje ngeke uMgqibelo sithi Gumgesh lavike mnandikile lonke balaleli igama lami nguEzra Jesus Mbanda.
Kwaito supiwa uKholeni Mgqibelo akade silaye kuhlelo Woza Friday. Siyabonga, silethemba lokuba leli kholisile uhlelo lwethu olwalamhlanje ole Woza Friday. Kodwa ke singeke ehlukane wothe sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa ubambe umhlangano wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho lwalonyaka, ethembisa ukuba anganqoba uzaletha umbuso wezabelo owe-devolution. Abe-MDC ekhothi ekhokelwa nguNkosazana uThokozani Khuphe babe lo mhlangano wabazancintisa kukhetho wokubahlomisa ngemicijo emqoka okumele bakhulume ngayo emikhankaso.